siyabonga ndimi yakhe ngokusethulela indaba ngolimi lwesiNgisi. Lichona njani mthwakazi omuhle, siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 ngoNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngisebenzela indebe for 30 years. So, okwenzakalayo lapha ibona abantu behlangene ukuthi bafuna imfanelo zabo. Selelele lapha sefika sekulanda 3 weeks man. So, uhlupho vele oluvelele yilo abantu abajwanga izinto ezifaneleyo.
Abamiswa umsebenzi yenkampani ingwebu Breweries kwabulawayo sebelamaviki amathathu belala duzane lalinkampani betshengisela phezu kokungaphiwa imali abayithenjiswayo.
Nxa siqhubeka sisebenzisa i-US dollar njalo ngendlela eli-overvalued ngayo lapha ngasiyindawo njengelishi, i-US dollar is overvalued. Okwenza ukuthi impahla eyenziwa kuleli lizwe idule nxa usuyikhompeya nempahla efana nayo eyenziwe emazweni anjenge-South Africa.
UZulu weZimbabwe seveze ukukhathazeka okukhulu ngokwethulwa kwemali entsha ngohulumende eyama-bond notes. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leBulawayo City uthi leli qembu kalizanga kuzovakatsha kuPremier Soccer League kodwa lizohlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamiswa umsebenzi yenkampani epheka utshwala ingwebu Breweries kwabulawayo sebelamaviki amathathu belala duzane lalinkampani betshengisela phezu kokungahlawulwa imali abazithenjiswayo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ingwebu yamisa umsebenzi izisebenzi ezedlula amakhulu amabili. Zonke zazithenjiswa ukuphiwa inkulungwane ezintathu zamadola 3,000. Kungakhathalekile ukuba usebenze iminyaka emingaki. Izisebenzi lezi zithi kukhanya inkampani ibingahambisi imali esikhwameni sempentsheni eselocal authority pension fund ngoba sebelomnyaka olenyanga ezintathu bengaholi. Unkosikazi Othilia Mapurazi oneminyaka engamachumi ayisithupha lanye owasebenza laye eIngwebo okwesikhathi eside ubeke ukuba uzalala egcekeni lezimota zezisebenzi aze aphiwe imali yakhe.
Ngiphuma ngo-2012 kodwa kathesi le mali angiba nasenti engayiphiwa yikampani le. So khonapha sindele ukuthi basinike imfanelo ngoba sayisebenzile ikampani le. So siyacela futhi siyakhala kibo ukuthi basincede basinike imfanelo zethu.
UMnumzana Londiwe Hlabangana ngomunye wabakade betshengisela namhlanje.
Mina ngisebenzela ingwebu for 30 years. So okwenzakalayo lapha ibona abantu behlangene ukuthi bafuna imfanelo zabo. Selelele lapha sefika sekulanda 3 weeks man. So uhlupho vele oluvelele yilo abantu abajwanga izinto ezifaneleyo.
Umfelokazi unkosikazi Similo Nkomo olomkakhe owasebenza ingwebu uthi lonke umkakhe wagubhayo akaze athole ngitsho isenti.
Thina njengathi abafelokazi sikhona lapha ngezinhliziyo ezibuhlungu kakhulu. Selokhu omkethu bebesebenza nalapha njengami ubaba usebenzile 24 years wazokufa etshayisa emsebenzini kuzobela namhlanje namhlanje ngemini yezimi babefile. Akula ivumpeni yalapha engengayithola engishiye labantwana. Abantwana besesikolweni namhlanje bangabantwana abahlala emabhrijini ngoba ngihlulekile mina ngingazuzanga usizo oluvele ekhampanini babesebenzile ukuthi abantwana baqhubeke baye esikolweni. So lakhathi esisibili siyaluswela usizo ukuthi ngabe ingwebu iyasizwela njengabafelokazi isinike ilungelo labomkethu.
Iziphathamandla ze-Ingwebu Breweries zona ezingathandanga ukuthathwa amazwi zithi inkampani ibhekane nodubo olukhulu lokusilela kwemali. lalezo eziqhashiweyo okwamanje zihola nzima ngoba imitshina eminingi igudile njalo bayehluleka ukupheka utshwala obeleleyo. Inkampani ye-Ingwevu Breweries ngeyinye ephakathi kophenyo oluzathatha amavili amabili oluqhutshwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngunompumelelo Moyo.
Uzulu weZimbabwe uthi ukhathazekile kakhulu ngokwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes. Usibalukhulu webhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangochka wethule le mali izolo esithi izaphathisa ekuqedeni udubo lokusilela kwemali elizweni. Uthi izaqala ukusebenza kusikhatshana esilandelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Udubo lokusilela kwemali luqale ekupheleni komnyaka ophelileyo. UZulu esehluleka ukuthola imali emabhanga. Kungalesi sizathoke uhulumende esicabange ukudinga indlela zokuphathisa kulolu dubo. Omunye wezakhamizi zeHarare unkosazana Kudzai Nyakujika uthi akaboni kusebenza lokho elizweni eseliphila ngokuthenga yonke impahla kwamanye amazwe.
Ayisebenzi imali leyo, izosebenza la ekhaya kodwa nxa sithi sifuna uye eGoli ayisebenzi. So angiboni ukuthi kuzosisiza kanjani. Ungathi sesibuyela ku-2007 that time esisasebenzisa ama-beera check njani njani ama-shops azoba angela lutho because imali leyo izosebenza la ekhaya, hayi eGoli, hayi eZambia, hayi anywhere else ayisebenzi. So ha mbona ngana kuyenza.
Umnumzana Sifelani Nyathi yena ke uthi lokhu yisibonelo sokuba uhulumende weZANU-PF usehlulekile ukulikhokhela leli lizwe.
Indaba yakhona vele ibuhlungu kimi kakhulu ngendaba yabasikhulumayo lesi. Ngibona engathi sibe sehluleka ukurani ilizwe lethu kahle. Sisingawani sebephelelwe izinto abazenzayo. Mina njengamvela ngibona ukurayithi singabe senzise ibhondi, singathi ibhondi paper yini. Utshintsha igamela umngcono wayo, akula into abayenza ifela. Sebehlulekile, awusahambi kahle.
Kuthi unkosikazi Nompilo Dladla ophila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare uthi kuyamkhathaza lokho osekukhulunywa nguhulumende.
Ngoba mina engikwaziyo phela ibhondi leli phela. Ungafika koBulawayo, ungadlula koBulawayo, usiye South alisasebenzi phela ibhondi. So lizabe lisebenza yini? Ngoba ibhondi ayisiyo mali phela, ayisiyo mali. Ngoba ngazithi nxa ngifuna ukuya hode emesina, angihode nebhondi.
Ekhuthaza uhulumende unkosikazi Dladla ukuthi ayiphendukise imali yelizwe kanye lokubona ukuthi iyalandelwa imithetho yelizwe, hatshi lokho kukhona manje lapho bekhona abazenzela santando bephazamisa umnotho welizwe.
Uhulumende kabisa imali ayikhona ibhondi. Khona vele ilizwe lingaswelakala imali njani? Ngoba thina nxa ufuna ukuya hoda kumbe eMozambique i-US dollar iyasebenza. Ungafuna ukuya hoda eBotswana i-US dollar iyasebenza. Anzuze ngacaphela ngebond note leli. So kuyabe sokuyangenisa umsebenzi wokutshintsha.
Limali yephepha yamabond notes izabuya ingama-$2, $5, $10 le-$20. Kodwa uzulu uthi ukhathazekile ngoba engelalwazi olwaneleyo ngokuthi kuzosiza ngandlela bani lokhu. Esesaba ukuthi engxenye liqhinga likahulumende lalabo abalemali ukuzinothisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ukuhlaziya udaba lwemali entsha leyo sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo umnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezenotho endawonye losomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla eliphikisayo ele People First. Umhlanga usungula lingxoxo.
Kasoze asincede njengelizwe ukuthi sithole okunye okuvela kwamanye amazwe ngoba ave esekulete khonapha eZimbabwe. Njalo engaze esekulete khonapha eZimbabwe akusela nto ongayithenga eZimbabwe ngoba into eziningi zonke zibuya nje vele sezilindele ukuthi zisetshenziswe kumbe zidle. Njengezimota kuyabe sekubele ukuthi hayi uyithenge nje injalo uyikhiphe ebhokisini uhambe ngayo. Akusekho lokhana esayisitsho ukuthi uyasuka uyi-assemble uthenge amaspezi lapha lalapha within Zimbabwe kodwa konke nje sokubuya nje kuphelele.
ukuthi imali yonke nje esithe saba layo lapha eZimbabwe iyasuka iye khonapho iyethenga lezo kumbe zimota lokho kumbe okudliwayo.
Mnumzana Ncube, singahle sithi izaba ludubo le imali singakayibona?
Hayi, ngemva kokubala i-statement sonke sikagovernor Reserve Bank, ngazama lokuthi ngifake umqondo wami wonke kuso. Angithembi ukuthi CV ngendlela abantu ababona ngayo. Mina-ke ngiphume nezinto ezimbili khonapho. Okokuqala, ugazina senganzelela ukuthi nxa siqhubeka sisebenzisa i-US dollar njalo ngendlela eli-overvalued ngayo lapha, ngasiyindawo njengelizwe, i-US dollar yethu is overvalued, okwenza ukuthi impahla eyenziwa kuleli lizwe idule nxa usuyikompeya nempahla efana nayo eyenziwe emazweni anjenge-South Africa, Botswana or engingathi emazweni angamakhelwane. Abe uthethe isekubonde khonoko usezama ukwenza okwakukhulunywa nguProfessor Ncube, Minister of Industry, ukuthi hayi kasiyindawo, kasiyeni sijoyine iRand Monetary Union, sisebenzise iRand officially ukuze sanelise ukukhulisa umnotho. Uthe ekunanzelele khonoko kwase kuthiwa nzima-ke ukubona kwami lokho ukuthi alibise, ngoba ama-business eZimbabwe sivele thina siganyile esaxotha vele irandi siyimali enukayo esingafuni nakuyibona. So ukuthi uyibise kunzima, unanzelela ukuthi uthe yena all currencies, all receipts as a foreign currency ezizangena kade ezama-company they will be immediately 40% converted into rand. Yena usedinga, ngokubona kwami usedinga indlela yokuthi abise irandi back kwi-economy, ku-circulation elizweni. Xa iphenduka ibuya ku-circulation azama ukuthi ayiqonise ibe yiyo esebenza phezu kwedola. Yikho nxa esebuya la ma-bonds North Nana, ngokubona kwami uzama ukuthi abantu ba-rejecte i-US i-bond North, but begijima besiya ngaphi? Besiya kurani. Ukuthi yehluleke ukusebenza kuzabe kuyukuthi kungasweleka izimpahla ezitolo njengalokhu okwakuyikho khona ngalona mnyaka iminyaka leni eyadlulayo. Ngilapha kuzaba nzima. Kodwa i-bond note kungaba le mpahla esitolo, uthi ngingathatha mina i-$2 bond note yami ngihambe ngiyethenga ngayo isinkwa bayivume esitolo, awuze ukuthatha inyanga ezingaki usiyaphi kokutoka iyabe isebenza. Abantu bangakhohlwa masinyane ukuthi kwathi uyintroduce ama-bond coin abantu babeyawala besithi izikhwangwa befuna amarandi. Khathesi i-R5 bayayala begijimela i-50 cents ye-bond coin ngoba babona ukuthi iyasebenza, iyenza okwenza kwabo. Imali vele yona ayisoni, ukuthi mani iphepha leli lithweleyo liyangithengela yini impahla engizifunayo. Yikho konke kuphela okukhona.
Ingqobe isikuye mnumzana Mhlanga, uthini ngalokho okutshiwo ngumnumzana Ncube?
Ngiyavumelana lomnumzana Ncube, kodwa bese sehlukana laye ubaba Ncube ukuthi ethi i-bond ingasebenza yini. Kodwa kasinazelele phela ukuthi nga ama-factory alapha ayalungisa izinto, zonke zitholakala lapha izinto kuyabe kulungile. Kho-ke labo abayathenga labo lezo zinto esizithengayo, njengobana ngijhile ukuthi ama-bond coin ayabe engasasebenzi, siyawuthi kumele sibuyele kuyusa kumbe kube lawo amarandi. Yikho-ke kuyafanana lokuthi izinto zingaphela sibili zonke ziphele lapha emagoli, labo abaziletha labo asabancedi lawo ma-bond coin ukuthi bayezithenga lapho kufanele zithengiswe khona.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi njalo ngowebandla eliphikisayo ele People First. Ubendawonye lo mnumzana Bulisani Ncube incwadi kwezenotho. Bebexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende usethumele iqula lokuyaphenya ukungethembeki kukhansili yakobulawayo ekwakhiweni kwendawo yamavinkili lamabhizimusi eGodini Mall, kubika unompumelelo Moyo.
Umeya wakobulawayo umnumzana Martin Moyo utshele iStudio 7 ukuba abathunywe kulolu phenyo abayisikhombisa abafike kobulawayo ngomvulo liviki njalo sebeqalile umsebenzi.
Kuthulelwe abantu abayisikhombisa 7 ukuthi bezephenya kumbe becwayisise nezinye izinto okungathi kule mibuzo ngazo.
Uchaze ukuba lokwakhiwa kwevenkili legodini molo kuzaqhubekela phambili njalo inkampani ezakwakha imolo isiseduze lokuza. Omele eleSouth Africa eZimbabwe uMnumzana Mbakama Mbethe ubika ukuba ilizwe lakhe alikatholi umbiko ovela uhulumende weZimbabwe mayelana neGolden Mall njalo nenkampani iSouth Africa nayo ayikababikeli ukuba bayaphenywa. Umbethe uchaze ukuba ikhona imithetho yamazwe awesadak evikela osomabhizinisi uma bethe babhekana lenkinga efana neyeGolden Mall. Iqula lamadoda ayisithupha nomfazi oyedwa bakhangelele ukuqhuba lolu phenyo kobulawayo okwamavili amabili alandelayo njalo indleko yokuqhuba lumsebenzi yenkulungwane ezingama-20 zamadola ezadlawulwa ikhansili yakobulawayo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana ikakhulu kwezenotho ngesikhathi eso kulethwe imali entsha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlengi bakwele Kenya sebenelise ukuhlenga abantu abathathu abasinde enkozini yokudilika kwesakhiwo ngeviki edluleyo. Abenhlanganiso yeKenya Red Cross bathi kuhlengwe owesilisa labesifazana abathathu abahanjiswe esibhedlela seNairobi. Sokutholakale amanye njalo amagama ezihlobo zeziphathamandla zikahulumende wakwele China kungwalo eziveza abantu abafihla imali kwamanye amazwe bebalekela imithelo emazweni abo. Ziyaphela eza kwamanye amazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla silabe inhlanganiso emela ababalisi bemakhaya iRural Teachers Union of Zimbabwe. Sile siphathamandla salenhlanganiso uMnumzana Gift Siziba. Siyakwamukela kuhlelo Siziba.
Hayi ngiyabonga, sakubonani balaleli.
Yiziphi inhlupho elihlangana lazo?
Akula magesi kulaba abafundisa emaphandleni. Manje impilo yakho liba nzima ke. Yikho kuye okunjalo lokhu kubangela ukuthi amatitsha afundi ke emabandleni siyadinga ke okungathi khona kusema emadolobheni lapho abasuke ngafundisa khona. Lokhu futhi kubangela ukuthi amabatitsha abaningi besuke emabandleni bekhiya abantwana bengelaba kalini besiya kuyafundisa ke kulezi sikolo ke ezingaso zikahulumeni okuzithiwa khona ngama-private school.
Ukusilela kwemichina yakulezi nsuku efana lamakhompyutha labo intanethi kuliphazamisa njani?
Ukungatholakali kwemishina leyo-ke kuyafihlela emuva abantwana ukuze sihlukanise umehluko phakathi kwabo umntwana ofunde emakhaya lo mntwana ofunde emadolobheni ngoba uba konke lesiya imfundo zaphezulu ke okuthiwa yi-university kufanele bonke bafike nje abantwana belolwazi olufanayo kungela kuhlukana ofunde emadolobheni lofunde emaphandleni njalo zananzelela ukubana ke information eningi itholakala ke ethi ngathi thina i-inthanethi so wenza kube lula ukubana ababalisi uma bengenelisi ukuthenga amabhuku ngoba uhulumendeka Robert Mugabe uhluleke kakhulu ukuthengela ababalisi amabhuku manje kuzabalula ke uma besebenzisa i-technology kuze bekwazi ukuthola lawa mabhuku-ke ku-inthanethi manje kuswelakala kwalezi zinto kwenza kube nzima ukuphila kwabantwana-ke abafunda-ke emaphandleni njalo laba abalisi kube nzima kibo ukuze benelise ukufikisa ibanga elifunakalayo ukuze abantwana bephumelele ezifundweni zabo.
Izolo umbalisi ubehlonitshwa kakhulu, ungathi lisala sona isithunzi emphakathini?
Ngicabanga ngesikhathi-ke sokubusa kuka-Ian Smith-ke ababalisi bebengababonakala bephezulu manje thina salwa impi yenkululeko ukuze-ke manje-ke ekuthatheni kwethu umbuso manje ngo-1980 uzatholakala ukubana utitshala wehliswe kakhulu yena kodwa-ke nguye-ke oqalise umsebenzi wokulungisa umntwana ekukhuleni kwakhe aze afike esikhathi ababa abakhona ngudokotela abangushayeli wendizamtshina manje-ke ngilo ngibhekelisa omuhle kakhulu ngoba-ke uhulumende waleli lizwe leli lasezimbabwe ucomrade Robert Gabriel Mugabe wavela-ke kwababalisini waba ngumbalisi nangokwakhe manje-ke lezo zinto uyazazi yizinto azibona ihlupheke ehlangana lababalisi manje kube buhlungu kakhulu kubabalisi banamhlanje abasebenza kakhulu ukuthi abantwana bebe lokhu abayikhokhona kusasa nanamhlanje kodwa bona benganakekelwa ilizwe ngoba uzakhangela ukuthi ilizwe imali yebo ikhona ngoba njengamanje siyahlekelweke yi-15 billion imali eningi kakhulu so esikuswelayo kakhulu ingathi thina njengabamelela amatishala ibethi yi-political will inhliziyo evumayo kulaba-ke abamele amatitsha kuhulumente ukuze banakekele inhlalakahle yamatitsha ngoba kuyibo abalungisa-ke abantwana ukuze bekwazi ukuthola imfundo yona kuyiyo imfundo yenza isizwe sithuthukele.
Bakhona abathi ababalisi bemabandleni kumele bahole imali edlula eyababalisi bemadolobheni. Uthini ngalo mbono?
Sifuna uhulumende afake ukuthiwa yi-monetary incentive kulaba batishala afundisa-ke emaphandleni ukwenzela ukuthi-ke labo bebekwazi ukwenelisa ukuwenza izinto umsebenzi wabo ngendlela epheleleyo ngoba bethole-ke intshukuntshela-ke ngenxa yokunakekela kwabo nguhulumende waseZimbabwe. Uhulumende kufanele anakekele-ke abafundi kanye-ke namatitshala ukuze inhlalakahle yabo ilunge nokulungisa ilizwe siya phambili.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Siziba. Siyabonga. Belilalele uhlelo lwezemabhandleni sixoxale siphathamandla se-Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Gift Siziba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngugama
Namlela
mshweshwe
Namlela nampawa fowe.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube uthi iqembu lakhe kalizanga zovakatsha kusigaba sePremier Soccer League kodwa lizehlala. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leBulawayo City lemiklomelo emithathu ngemva kokudlala imidlalo emine kusigaba sePSL. Lokhu kutsho ukuba lilahlekelwe yimiklomelo eyithoba munemunye. Kodwa umqeqeshi walo uPhilani Bifi Ncube uthi yena lesi simo kasiyethusi okokuthi iqembu lakhe selingabalelwa kulawa zagunyulwa ekupheleni kwesizini.
Sisayakha iqembu lethu, injongo yethu yikuqeda isizini sikunumber 10 nje. Sidinga isikhathi
kuphela ukuthi silungisise lokho kukhona lapho okumele silungisise khona kodwa hayi khona kuyathembisa
umbono kancube usekelwe ngukapteni weqembu lebulawayo city uXolisani Moyo yena othi kumele abadlali baleli qembu badonse kanye kanye emdlalweni walo wakuqala iqembu lebulawayo sithi libe ngutshikilo bhanqa 2-2 lele hawumayini kwathi kowesibili linqotshwe nge-1 kanyange letsholotsho emdlalweni wesithathu libe ngutshikilo bhanqa lele ZPC Kariba 1-1 kwaba ngesifanayo futhi kowesine lapho elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Highlanders ngomgqibelo abafana bakamasipala bazadibana leqembu eliphethe isicoco se-PSL ele-Chicken Inn enkundleni eluveve kusenjalo inkokheli yeqembu ye-Chicken Inn yethule umbiko isazisa ngokuthiya umsebenzi komqeqeshi waleli qembu Joey Antipas yena useza kuyasebenzela iqembu leyamazulu kwele South Africa umbiko lo othunyelwe intathe izindaba zemidlalo uthi u-Antipas uza kuma ukusebenza kuqembu le-Chicken Inn ekupheleni kwenyanga kanhlangula njalo uhamba lomsekeli wakhe uPrince Madore bobabili laba badlale indima enkulu ekuphakamiseni inkezo ye-PSL okwenziwe liqembu le-Chicken Inn nyakenye ikanti imisebenzi yabo ibonakale ngesikhathi iqembu leli liphatheka komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika lapho elijakadise khona iqembu le-Mamelodi Sundowns ele-South Africa ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
Brenda Fassi ugqiba ke uhlelo lwethu lwamhlanje ngengoma emnandi uthi ubani ozokufa mthokazi wanelokwa lamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo ngelitshiya kuhlelo lwe-Live Talk lilanje.